Ubaba uRichard Moyo, uResident Minister weMathebele North, utshela abantu esithi kule devolution. Akula devolution eZimbabwe lapha. Yi-decentralization. Khonokuyana abakubalekelayo liyanakana na ukuthi umgabe besebemtshaya ikhu bengakamxotshi bahamba besebesiya impeacha besiyasebenzisa iParliament. Elinye icala ebebempha lona abantu bezanuPF lekhu yabo ngelokuthi kazange efeze devolution. Yikho okwakhathesi abantu baphiwe izimali kuthiwa i-devolution. Hayi, i-devolution ile provincial council okufanele kuhlale khona ama-MP wonke endawo lawo lama-councillors. Yibo abantu abenze okungani ngoku iparliament encinyane ezaba lama-resolution ezaba lembono evele ebantwini. Yikho ke Mahlabe Zulu, i-devolution ithi amandla wasuke ku-central government aye eziqintini, iziqinti lezi ngama-province. Ama-province lawa asuse amandla awahambise kuma-district. Ama-district asuse amandla awahambise kuma-wards. Yikho silama-councillors. Khathesi bakhuluma nge-devolution. Ngubani, nguphi u-councillor owahlala phansi besithi le yi-provincial councils? Ngamanga alihlaza zatshoko singaya ku-constitution yethu section 6264 ithi to ensure the equitable sharing of local and national resources, ukuzuza imfanelo ezizuzakalayo emakhaya lemaphandleni zibuye zizencedisa abantu bemdeni. Imali evela ebantwini emthelweni yamakhanda, emthelweni yamabhizinesi, izanu yesaba amandla ukuthi ebuye ebantwini. Siguqule yaguqula i-constitution senzele ukuthi o-Richard Moyo babe ngama-chairman e-devolution okungahambisani le constitution. Yikho thina abantu be-MDC labantu i-civic society sifuna ukuthi abantu bazuze i-constitution ebhalwe ngolimi lwakibo. Ungahamba eLupane uye eNkayi, uye eMzola, uye eBinga, akula ntuthuko. Intuthuko ekhona ngeyokubamba abantu amehlo sebesiya kuma-election. Bayaphonga ukufaka ithara 5 kilometers bame, bahambe kwenye indawo bafake 2 kilometers bame, baphege bami besebenzisa imali ye-state. Sithi thina abe-MDC Alliance akube le mehluko phakathi kwe-ZANU-PF le-government. Yikho konke lokhu chapter 14 we-constitution asimcubulungileni, sibale, sifundise, sibe lama-civic occasion, sibone kwenzela ukuthi i-devolution abantu bayizwisise. Ayisikho okokuletha imali ivela ku-central iphonge ukungena laphana sokuthiwa i-devolution. Yi-decentralization okuthatha amandla besiphi izihlobo zabo lama-chairman abo. Siyabonga Mahlabe Zulu.